uhobe ngomunye wabangamachumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka olwenziwa mhla ka-13 Ntulikazi. Uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela koBulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShingai Primary School emzini wezengeza eChitungwiza. Wasuka lapho wayakwenza ugrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo, okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutsha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School, lapho aphutsha izifundo ze-O-Level wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School koBulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College, lapho enza khona izifundo ze-Accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo, hatshi ngokuthanda kodwa efuqwa yisimo elizweni. Ulandisa ngendlela azoqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezibalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba bantu nxa befika ecourt bafika kuthiwa ubufakazi kabukho ngenxa yokuthi akula intelligence esobala civil agency ukuthi uyi-corruption iyalwisa. Zona izinto zombili, lokuthi kumanifesto yethu sithi sizayenza i-devolution, ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department. Ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini, kodwa basebenza bephansi kukagovernor lo mkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efanale lekaprosecutor general, auditor general, ihofisi eziqakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent, umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokuqhatshwa kwabo, ngoba laba abantu bayehluleka ukwenza umsebenzi wabo besesaba ukuthi mhlawumbe umsebenzi yabo izaphela.
Lanxa besesaba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kunenge okumfuqileyo ukuba ancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngezinto ezenzakalayo kugcina sekukuthinta lawo phakathi ukuthi hayi, njengomuntu ongubaba angayenza njani? Njengoba sisho sihlangane lento eziningi, seke saphumela izweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhamba ezitaradini ubona into yonke kulobuchapha lapha eHarare lamanye amadolobha, nxa ukhayela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhayela izimota zithuthathutha every month end abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe, kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi, khathi umuntu uyahlala ibaleka kuze kube nini. Ipolitiki ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta-ke ngendlela ongayithandiyo.
Uhobe uthi yena uzokuba ngumkhokheli, hatshi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mqodwa, ayikhona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu ole mali kakuzwisisi ukuthi ulambe okunganani. Nxa usithi angibhadalanga irenti, umuntu kakuzwisisi ukuthi nxa ungabhadalanga irenti utshona. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyasi abantu abaningi bayesaba ukuthi kungangena umuntu ongani umyanga yena ufuna ukuyakudla. Kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la amandla yiyo yagcina esenza ukuthi umongameli engasahloniphi abantu, enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe, ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza evela ebantwini, nangu umuntu ozimiseleyo ukuphakula lokho akutholayo, lokho okutholakala lelizwe, ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe libele likamama, kumenye simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla alizwe, amandla kahulumende asabalale ilizwe lonke, wonke umuntu ebekwazi ukuthi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezo uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhla ka-13 Ntulikazi. lezi ngezivalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukusilela kolwazi lwendlela izinto zenziwa ngayo elizweni, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondano phakathi kwezizalwane zeZimbabwe, kanye lokuba kuqedwe ukwesaba ebantwini banelise ukuveza imbono yabo kungela kwesaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.